lanxa imigoqo yokuvalwa kwelizwe ijonge ukulondoloza impilo kaZulu osomabhizimusi bathi iziqondiso lezi sezibafake kusimo esibi. Bathi umthetho ophoqa ukuthi bavale amavinkili lamabhizimusi abo ngehola lesithathu emini ubaswelisa inzuzo ngoba izitolo zivalwa abantu belokhe besemasimini. Umnumzana Kelvin Spanda ngusomabhizimusi olevinkili koskente eCholocho.
Njengoba sivala ngo-3 kunje, abantu abaningi isikhathi siyabachaya ukuthi befinyelele ukuthi bafike ngo-3 kulesi sinqumo. Abantu njalo sebesesaba lokuswendela ngapi kumabhizinisi ngenxa yale COVID ekhona nje. Abantu abaningi bayesaba.
Amazwi kaSpanda agcizelelwe ngomunye njalo usomabhizimusi olevinkili esigabeni seGuyu eGwanda, umnumzana Justin Majale, yena othi ukuvalwa kwelizwe kuthiye uZulu engaselamali njalo engasenelisi ukuthenga indingeko zempilo.
Balutshwana benelisayo, even bona abasebenzayo iholo labo liphansi kakhulu ukuthi bazithengele into abazithanda. Wathola umuntu olemali mhlawumbe uyabethelisa amacimbi wasethola mpitshana kwemali wazothenga layo. Yikho lapho indlela abantu abaphila ngayo.
Umnumzana Ntuthuko Nyathi laye ngusomabhizimusi osebenzela esigabeni seManama eGwanda.
Ikakhulu ngalesi sikhathi samasimu ukuthenga vele khona ezitolo kuyayehla, lalabo ababedinga ama-services kithi ezitolo ayehla. So kuba yilokhana ukuthi mhlawumbe kube ngolesithathu kube ngesonto, so kungathi kuba ngcono. Kodwa-ke ngaphakathi kwesikhathini hhayi kubi-ke, singakhayela ama-daily sales noma ngobuso amabhizinisi uzokufakaza ukuthi hhayi isimo asimanga kuhle, sibucayo kwempela. Kodwa kwamele siphephe kulolu bhubhane, ngakho kuzamele kube yikho esikulandelayo kube kungumongameli welizwe.
Unyathi uthi olunye udubo ababhekane lalo ngolokuthi bangaphelelwa zimpahla zokuthengisa, imigoqo yokuthi abantu akumelanga bahambahambe yenza kube nzima ukuthi bayewoda. Uthi labo abayabe benelise ukuyawoda basuke bahlangane lodubo lwentengo eyabe isikhwelile.
Sokwenza le ntengo lapho kodwa khona ikhuphuke ngoba ezinye izinto sezilokusilela ukuthi uyafika ufica ukuthi hayi lapha sokuvaliwe sofana ugijima uzama ukuzithatha kwezinye indawo. Kulo mthelela omubi sibili, kodwa singakuthini ngoba isimo esikhona esibhekane laso ukuthi sizame ukuphepha kulolu khubhane.
Olunye udubo oluthwalise osomabhizimusi bemaphandleni nzima yimithelo eqonge kakhulu, kutsho uMashale.
Abantu abaningi abayenelisi ungakhangela ukuthi lokhu abathi ikota iyabe ibiza i-$43, kanti ngomnyaka iyabe i-$211 ngomnyaka. Okusuka ukuthi osomabhizinisi laba abaqalisayo abasakhulayo kusuka kubakhame behluleke njalo lokuthi mhlawumbe ubhadale ilayisensi. Ngangabhadala ilayisensi awuselakho okulutshwana okokuthi lawo udobhadobhe ukuthi uyefaka esitolo.
Ngobunzima bonke lobu, umnumzana Swanda uthi ngabe uhulumende uyangenela ancedise osomabhizimusi bemaphandleni bavuselele amabhizimusi abo.
Njengalapha kwesikende business center sikhangela ukuthi uhulumende at least ngokuya kwesikhathi ma ungani kuyama i-lockdown kumbe kuthiwa khona kuvuliwe kumbe iyaqhubeka, azame ukuthi asilone, asiphe nje i-loan kumbe asiphe i-grocery sithengisele abantu. Sibese sinjani? Sesibisele imali uhulumende esibiza sithi ngamali microloans.
Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU ithi lanxa ibasi mhlophe ubunzima osomabhizimusi labaqhantshi ababhekane labo, kumele baqhubeke behlawula izisebenzi njalo bazivikele ku-COVID-19. Nangu unopala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Asiphikisani lakho ke okubonwa ngamabhizimisi ebevele sikhala ngakho kusukusela nje ngomnyaka odlulileyo ikuthi sifuna ukuvikela ke abasebenzayo.
Uhulumende uthi wenza konke akwenelisayo ukuphathisa labo abathinteke kubi ngomkhuhlane we-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington, yimi uNtungamilinkomo.